So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Lingani vuka njani izulukandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 28 Mpandula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abayithoba munwe munye 9 abatholakale belegcikwane le coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabantu abedlula abangamakhulu amabili 238 izolo. Abasakhulayo bebandlale MDC isabambene abedlula amakhulu ayisithupha bahluthune isigodlo sebandlaleli iHarvest House izolo ebusuku kuzandla zebandlale MDCT. Indlovu ziqhubeka zisifa lapho okulondolozwa khona inyamazana zendle eWange National Park.
Zingaba zibulawa lokuswela amanzi akwanileyo ngenxa yokuthi kathesi kuyatshisa kakhulu.
Osakhulayo owenkayi kosontana u-Alet Ncube owadutshulwa ngonogada useze wakhululwa esibhedlela kodwa olunye uhlamvu lokhu lusemzimbeni wakhe.
Thina ke njengemthakazi Public Party sizikomithile ukuthi sisancedisana kunye nemuli lomdeni ka-Alet Ncube ukuthi udaba lwakhe lungathanyelelwa phansi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantu abayithoba munwe munye 9 abatholakale belegcikwane le coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabantu abedlula abangamakhulu amabili 238 izolo. Ugatsha lwezempila kahle luthi akula ngitsho lo yedwa obulewe umkhuhlane we COVID-19 kumahola angamashumi amabili lane kusethulwa lumbiko izolo. Bonke ababanjwe leli gcikwane babikwa belithelelwe khonapha elizweni. Abasakhulayo bebandla le-MDC isabambene abedlula amakhulu ayisithupha bahluthune isigodlo sebandla leli iHarvest House kumbe Richard Mokentswangirai House eHarare izolo ebusuku kuzandla zebandla le-MDCT. Iphephandaba lobulembu be-internet le-ZimLive lithi umgcinisihlalo wabatsha kubandla le-MDCT umnumzana Paul Goregore uthi babone kufanele ukuthi bahluthune lesi sigodlo ukuze inkokheli imanyane kubanjiswane ukulwisana lebandla le-ZANU-PF. Isiphathamandla sohlangothi lwabatsha bebandla le-MDC Alliance umnumzana Happy Mojiziba utshele iStudio 7 ukuthi bamanyene abasakhulayo abakumacele wonke ebandla njengalokho okwathiwa ngumthethwandaba kwenzakale leli bandla libuyele kusimo elaliyiso ngomnyaka ka-2014. Utsitsiba uthi baza kuba lomhlangano lentatheli zindaba lamhlanje esigodlweni lesi lapho abaza kubeka sobala ukuthi abafuni usetshenziswa libandla lezano PF. Ezisendaweni lapho okulondolozwa khona inyamazana zendle eWange National Park ziqhubeka zisifa. Ngolwesihlanu ugatsha olulondoloza inyamazana lezi olweZim Parks luthi kule ndlovu ezimbili ezifileyo osokwenze inani lendlovu esezifile laqansa lafika kumachumi phose amathathu 27 kumaviki amalutshwana asanda kwedlula. Ugatsha lweZim Parks luthi inhloliso eyenzwe enyamazaneni lezi ezifileyo itshengisa ukuthi zilegcikwane ibacteria esihanjiswe kwele Bhilitane ukuthi iyohlolisiswa imbangela yayo. Sixoxe lo-councillor weDede lapho okule Wange National Park umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sarubonani baraleli, mina igama lami ngukanzela Torima we ward 18 ehlanganisela yona iwange national parks lapho indlovu ezifa khona into ingayisho ngeke ukuthi zingaba zibulawa le ndlala zingaba zibulawa lokuswela amanzi akwanileyo nenxa yokuthi kathesi kuyachisa kakhulu amanzi angona abe malutshwani ngeke ngatsho ukuthi kungaba kulabana abazingela kungekho emthetheni ngenxa yokuthi kuwukuthi yibo ama-rangers umbe ama-authorities e-national parks and wildlife kade ezakwanisa ukuthi eninike yona le information kungaba kuhamba njani but mina njengokansela ngibona ungathi ngabe khuluma ukuthi kungaba kuligcikwani kungaba kuliciniso because sokulesikhathi ngisizwa ukuthi abafakela inyamazana zona lezi ezinjengendlovu isayinadi sokulesikhathi kuyenzakala izinto ezinjengalezo
wona umumo wakhona unjani wakhona ngapho nxa sikhangele ukuthi amanzi lamadlelo akhona yini ayenyamazana zendle kakhulu zona lezi ndlovu ukuthi waseziphela ngokufa
amadlelo enyamazana zona lezi kakho kakahle Chris Katesia kuomile amanzi lawo malutshwani ukudla kwangikhona umumo wakathesi vele isihlahla sikabili amahlamvu anti uyakwazi ukuthi azona indlovu zirilaye lokudla amahlamvu zidla utshani ubomile lakanye futhi akabukho ubutshani bangikhona so hayi umumo awumanga kakahle amanzi malutshwani the environment kayiko kakahle ukuthi izitolo ziyenelise ukuthola ukudla okwenza ukuthi zibe ziphila kahle
lo ke ngumnumzana Stanley Torima ukansila wedede ubexoxa ecingweni lestudio 7 ekhona le edede asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zogatsha lwezimparks ngalolu daba Abasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party ababili uWiseman Calvin Dube loWelcome Moyo bake babotshwa izolo ngamasotsha lamapholisa besetheswa icala lokungavali imilomo yabo ngamamask lanxa bona besithi bebezedlela ababili laba baze bakhululwa ngemva kokungenela komkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo lenye inkokheli yebandla Kolunye njalo udaba osakhulayo owenkayi kosontala owadutshulwa ngonogada uze wakhululwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals kodwa elokhu elohlamvu enyaweni. Sixoxe lomkhokheli webandla lemthwakazi umnumzana Mqondisi Moyo saqala ngumbuza ngokuthi kuhamba njani ngodaba luka-alert.
Ngolesihlanu lapho a-operate khona. Wakhutsha uhlamvu obelusemlenzeni kwathi lolu obelusesithendeni alusakhutshwanga amadokotela acizelela ukuthi kawabona ubungozi balo ngoba lapho lukhona kungaba nzima ukuthi lukhitshwe kodwa nxa engaqhubeka esizwa ubuhlungu siya phambili engaphenduka azohlolwa kubonakala ukuthi lungakhitshwa kanjani kanti ngakwelinye icele laba abadubula u-alert bahambile ke emthethwandaba ekhezi phakathi kweviki bayaphiwa munye ngamunye 1500 bonds ipeyili yabo kusitsho ukuthi mhlaka 5 October ka-yona 2020 bazabuyela futhi emthethwandaba egwanda thina-ke njengemthwakazi Republic Party sizikhomithile ukuthi sisancedisana kunye nemuli lomdeni ka-alert Ncube ukuthi udaba lwakhe lungathanyelelwa phansi kodwa luthwalwe luveze izikliwi lezi ukuthi zigangile njalo zitholakale zijeziswa ngoba abakwenza ku-alert Ncube kwasitshengisa ukuthi laba abantu bazinyamazana njalo babengafuni ukuthi u-alert aphile kodwa babefuna ukumbulala
sizwa kuthiwa kulamajaha amabili awebandla leno abothiweyo ungasitshela ukuthi kahle kuyini okwenzakele
liqiniso ukuthi silamajaha amabili athi uKelvin Wiseman Dube onguvice chairman weyouth yebandla lethu kunational kunye lowelcome Moyo okhangele ngeze security kunational leadership yabatsha be-MRP ababotshwe namhlanje ngehola lika-12 khonapha kobulawayo. Amajaha lawa angabantu azisebenzayo akade besebenzela estendini sabo khonaphana kuhebheshitepo lo Sobon Street. Kutheke bezilibele nje bezidlela njengabantu akade besenza umsebenzi wabo. Abesethelekile amasotsha amathathu lamapholisa amabili asesithi kibo bababopha ngoba bengafakanga amamaski. Bahluphana ke kakhulu lala masotsha lamapholisa okubangela ukuthi kuthathe imizuzu engafika amachumi amane lanhlanu behluphana amajaha la amabili kunye lamasotsha lamapholisa bezama ukubabopha. Kwasokusithi ke kugcinene amajaha la asevuma ukuthi hayi sizazihambela thina central. La kanje bahamba e-central beqhutshwa yila masotsha amathathu lamapholisa amabili bebethesa icala lokuthi bebengagqokanga amamaski, kodwa ngakwelinye icala cele bebesidla la majaha. Okusimangalisayo ukuthi kathi umuntu nxa esidla kumele adle ele mask yini kumbe uyayikhipha. Kutheke ngemva kwemzuzu ethize ngathola ucingo lami ukuthi amajaha la asebotshiwe. Sagijima safika khona ngale e-central police station, lapho sifike sababuza khona amapholisa e-central khona ngale ukuthi babayethesa cala bani. Basitshela ukuthi akulacala ababethesa lona njalo akula docket abayivulileyo, kodwa bafisa ukuthi la majaha abhadale inhlawulo ye-fine. Sasesisala thina ukuthi hayi akula fine abazayibhadala, esikumeleleyo kuphela ukuthi babase ekhothi ukuze icala labo liyethethwa khona ngale khothi. Ngoba besinanzelela ukuthi okwenze la masotsha amathathu lamaphoyisa abophela amajaha bekuyukuthi amaphoyisa la masotsha bacele imali ye-bribe esingayithi $10 ngamunye ngamunye. Kusitsho ukuthi bekufuna i-$20 kulaba ababili, kodwa bala bathi akula bribe abazayikhipha ngoba bona kabalacala. Okubangela ukuthi lami sengifikile e-central khonaphana sihluphane kakhulu lamapholisa, sitsho ukuthi hayi kaba bavalele bebasekhothi, nalatho kulandelayo sizopressa ama-charges against amasotsha la amathathu la mapoyisa amabili. Kanti ngakwelinye icele la mapoyisa azwakale ekhuluma amazwi angamahlanga kunye lamasotsha la besithi lina bantu besindebeleni vele sifisa ukulithwalisa nzima, liyazenzisa isiki kakhulu lina abemthwakazi.
Wona amalungelo kaZulu ungathi ayahlonitshwa yini lezinsuku? Sikhangela ukubana kwinsukwane esanda kwedlula besisizwa abantu bethwaliswe nzima, abanye bethunjwa ezindlini lokunye okunjalo. Kuhamba njani lezinsuku?
Ibandla le-ZANU-PF into okuthiwa ngamalungelo abantu vele kaliwahloniphi. Sizananzelela ukuthi ibandla le-ZANU-PF liqale ukungahloniphi amalungelo abantu kusukisela khona lemuva ngo-1980 lapho iZimbabwe eyayisithethe khona uzibuse. Sababona bengenisa umbhuqazwe behlukumeza bebulala abantu bakomthwakazi bengelacala, esithi nxa sikhangele sithi bangayidlula inani elingafika i-50,000 bebabulala ngombhuqazwe igugurawundi. Kusitsho ukuthi kuzofika namhlanje njengoba sibone amalungelo akaZulu ephanjaniswa ikakhulu ngesikhathi lese-lockdown. Thina akusimangalisi njengebandla lemthwakazi we-Public Party ngoba i-ZANU-PF ayikaze yaphatha abantu ilandela umthetho, kodwa ibandla elihlala lingahloniphi amalungelo abantu.
Lo ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usenqume ukuba umphathintambo wezomvikela unkosikazi Nosiviwe Maphisa Nqakula athathelwe iholo lakhe okwenyanga ezintathu njengesigwebo sokusebenzisa indizamtshina yebutho ukuthwala icula lebandla le-ANC ukuthi liye eZimbabwe ukuyakhulumisana labosowabo abeZANU-PF. Iphephandaba le-Sunday News lithi ugatsha lwezamanzi olwezinwa luzehlisa amahola avalwa ngawo amanzi kobulawayo ngoba lusebenza gadalala ulungisisa imithombo ye-Epping Forest borehole eNyamandlovu. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Sayibonani donke basakazi ngo-7 khulumayo Ncube. Hayi, mina ngivumelana layo lo nti ekhonethi sisibambe inkunzi sikhangele nje egcekeni. Cela abantu bekhonethi beke besidedele nje kancane ngaloku abasenza khona, basihlukumeza impela. Masihlukumeza sangathi le imlayelo yethu ingafinyelela endlebeni zabo ukuba naye besedlisele intengo yamadatha. Hayi, kunzima lokho sikubona la, kunzima sivile, kunzima ngoba ngibanje inkunzi egcekeni lo, kunzima sivile. Yabo,
salibonani, salibonani Studio 7. Hayi, siyabonga ukungena ehlelweni olumnandi kangaka lokwa Studio 7. Hayi, siyabonga. Noma nje siya isikhulume kungathathwa imbono yethu, kodwa ke siyabonga ukungena. Hayi, siyalibonga kakhulu usikhiphela lolu hlelo lika Studio 7. News zasekhaya asizazi since 1980, asizazi news sika Studio 7, news zaseZimbabwe. Kodwa ke siyalibonga lina ngokusivulela lolu hlelo, kwenzela ukuthi lathi sifele imbono esiyifaka. Hayi, laphana kunzima bakithe ekhaya. Zimbabwe izima mpela, ngazi ukuthi lizwe lilomnotho omningi kumbe kanjani. Hayi, abantu angazi bazaphephela kuphi, bagcwele iganga lonke le from north east south, kugcwele abantu bakithi. So angazi ukuthi kungenziwa njani bakithi. Hayi, angazi izani ngayenziwani bakithi.
Studio 7, hayi, thinasicela umdalo nalo se-North America lo, hayi, sithumela ngabe thina sicasula bekele kuma-invite lapho kakhona ukukhuluma kuhle labantu, kakhona ukukhuluma iqiniso lobaba lo wezami lo uyabe seshawuda ngalulwa lama-journalist wenzelani khonokho.
Injani basakazi be-Studio 7 lonke elikhona ngapha ngasemelika, siyalibonga ngomsebenzi omhleli sezizelayo. Indaba esingayitholi kahle lapha ukuthi izikolo ziyavulwa yi, kodwa amatisha lapha athembisa ukuthi asuza aye ezikolo. So mbona ngani kuyahlukuluza wesa abantwana bona bevele behlezi 6 months bengafundi, kangela ke ukudubula khona ukuthi sebezaba wesi than wesi ngoba ovelosekibo kathesi abantwana basanamfundo amakhathi nasivela zange befundi khona kwama-radio lesenakhitha zange sikubone ngoba vela sila yama-radio kunapha emakhaya. Siyacela silokhuluma endaweni nazele khona ukuthi alungisele amatisha ayikhulu lapho babuyele esikolo bafundise kuze abantwana babe-right esikolo. Siye khona ngapho amahlasela sa-channel nona channel inklinjani unasiqe usamncedisi mlilo ujike St Joseph usise uBenedict Mgwenya ungavuka njani ithi mpilo yende kuwe sisi nisengukhanuka njani ubingelelele khona ngapho uphila nabo zithi mpilo endekini lonke lizibambe ngoba i-COVID ngayibona uhulumente usevulavula mbijana asikwazi ukuzayo phambili. Cela wonke umuntu azinazele lapho ohamba khona.
Salibonani, salibonani futhi lapho bantu basakazi bonke abe-Studio 7. Ngithanda ukulibonga amaqala lonke umsebenzi wona omuhleli wenzayo kangaka, ngithi ngabe inkosi iyaliphathisa liqhubekele phambili ngenhlelo zenu. Ngiyaphinda njalo ukuba lapha emsakazweni, ngizathanda ukuthi ngikhulume ngendaba encane ekamama uMakhube le abayenzayo. Thina ngapha ehlangathini singaphegoli akusijabulisi lokho okwenzakalayo ukuthi abantu liyabona ukuthi silwane naso siyabuya sifuna ukuzophuthuma umuntu. Lina libabili isidede ukuthi libone ukuthi isilwane lesi singasiyenza njani, singabaleka sikhwele phezu kwesihlahla kumbe singame swindi silo lesilwane seseduzane la ngiyaqala futhi ukulwa lina lodwa liqala ukubambana liyibiselana phansi ligiqana laye lisithi liyenzeni kwaphana ngoba lizadliwa lonke isilwane. Angikushoyo ukuthi hayi thina ngokwethu njengabantu bakamthwakazi asilasayithi esingathi silimele ngoba lathi sakhula sayesaba ngaka endaweni yakithi mina ngizalwa khona eFlabuzi iThara asiyazi indawo yakithi ayizange idevelop kusukela kudala. Sibona ukuthi kulo mgwaqo osuka endaweni okhe West Nicholson siyemberengwa, so umgwaqo usavala kusela lezi moto ezihamba lapho. Silo mgwaqo osuka eVukola siya endaweni yakithi ngizalwa khona eMbembezi ibridge, kule bridge ekudala lakhulunywa ngebridge leli siseseprimary sayesesecondary sayesathatha sayesemsebenzini lanamhla liyathiwa ngalelo bridge. Kokuhlungu yithi ngoba yithi kufana ukuthi siphekelezele umuntu umuntu abesiya kuntombazana yakhe uyafika yena abesingena endlini alale wena obesusala phandle ungayazi into eyilandela so thina sikwazi sikulandelayo vele kungcono ukuthi kweze politics kumbe thina njengomthwakazi vele besiphume kuzwe zabo mama makhophe labo chamisa labo labo mnangakho ngoba thina uncedo asiluboni kithi ngoba ngikhuluma la manje izulu lingana kithi laphana endana okuthiwa impembesi uyalala ungaphesheya komfula imizi yasekhaya uyikhangele njengangale komfula awukhona ukuya ngale ngoba umfula ugcwele amanzi egcwele izimoto zifike zijame lapho lathi abantu sime lapho abantwana besuke esikolo esekondara kithi okuthiwa emgwabeni efokola uthole ukuthi abantwana bonke labo balale egangeni imizi beyikhangele kungelandawo ukuthi lizacapha ibridge lakho so akulancedo thina esilutholayo akula development yabakhona kithi ngiyancenga ukuthi ngabe uNkulunkulu angenele elizweni lakithi njalo ngiyacela ukuthi basakaze ngicela ukuthi linanzelele inkulumo zonke kakhulu liyenzele lisivakatshela lakithi endaweni eseflabhuze lizwe okusihluphayo kuzwakale emoyeni longasihluphiyo hhayi ngiyabonga ngiyabonga igama hhayi nangusimoni ngiyabonga
Sarbona Masaka Studio 7 okhulumayo ngizimo zincube ngisetsholotsho eJoburg eSkadadegulu ngithanda ukubonga abasakazi bethu baStudio 7 ngendlela abasenzela ngakhona ukuhle abasenzela bona asengathi uJehova ngababusisa ngegama likaJesu nabe ngithanda ukubonga abonesi ababuyile emsebenzini abantu sebezalatshwa ngokungcono ngokupheleleyo siyabonga lokho kukhulumente akukhethi wabo bona ngezimpila kahle kodwa lathi besicela ukuqhatshwa sihleli nje satrena enesini sihleza siqhatshwa besicela ubana umlayezelo wami lo ungadlulisela phambili sihleli nje asiqhatshwa siyacela uhulumende yabo
yelela zihlobo la kustudio 7 hayi mina ngiphilile ngumancube ekhezi kobhidi ipointi khona yebo siyayizwa indaba egugurawondo kuthiwa kuyagejwa amathambo mina njengathi hhayi amiyamvumelani lakho lokho avumela lakho lamhlanje siyizigoga satshaywa mina ngatshaywa nje 7 months ekuthweni la manje ikolo asakhona ukuhamba umngani watshaywa eSt Joseph wazwasebhalagwe wabuya segula izinso engasaphilanga la manje wasithiya ngasahlupheka labantwana so yikho loku okuthiwa kuyagijwa kwenziwa namathambo abantu thina kusizibuhlungu kakhulu nje ezindebele emandebeleni la sizibuhlungu laba abantu abathola babulala egangeni khonale ezidube entabeni bedutshula hamba bethathe busuku bona bazabagebha nini bayawazi amangcwaba abo kumbe bona ababayibo ababulayo bazasithengisa bona izihlobo zethu abahamba bezithathe busuku abayiyekele indaba le iyasithunuka amanxeba abayiyekele sibi ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 siyacela balaleli imlayezo yenu ibe mfitshane njalo lingathuki siyabonga ngesikhangele esivela ngapha kwelemelika Iphephandaba le-New York Times lithi lithole ubufakazi bokuthi uMongameli Donald Trump useleminyaka eminingi engabhadali umthelo we-income tax. Leli phephandaba lithi uTrump wabhadala imali engamadola adlula kancane isikhombisa $750 kuphela kuminyaka emibili esanda kwedlula lapho esengumongameli welizwe. Kodwa kweminye iminyaka ubikwa ubengabhadali. Ngesikhathi ekhankasa ukuba ngumongameli welizwe, uTrump wenza ukungakaze kwenziwe ngabancintisa ukuba ngumongameli welizwe ngokungavezi imbadalo yemithelo yakhe. Kodwa uTrump utshele intatheli izindaba izolo ukuthi iphephandaba le-New York Times limqambela amanga. Kolunye udaba igciwane le-coronavirus liqhubeka lisiba ludaba oluzaba yindikimba yokhetho ngoba uTrump uthi leli gcikwane selisiya lisiya nganeno kodwa ingcwethi zempila kahle zithi akusiloqiniso ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Mandla Mkhwananzi
nxa sikhangele inamba ezikahulumende hayi inamba ezikahulumende ngana lo mkhuhlane we-corona kukhanya kawuyiphansi khanya lokhu siya phambili ikakhulu emadolobheni lawo ama inner cities lapho kulabantu abaningi abaminyene khona mhlawumbe kulabantu abansundu lama minorities abantu abangahlali abagada amabhasi benza nje izinto zonke bendawonye ya abantu abaphileleyo mpilo soku awubuyeli phansi kodwa kusobala ukuthi njengoba futhi sokusiza ukhetho ukhetho lolo futhi luphinde lo lungane luzabe lusahlulelana nelindaba yecorona ngoba abaningi bakhole ukuthi lindaba yenziwa ngama-Democrats ukuthi awise agenqile lo mnumzane uTrump esikhundleni. So kunzima ukuthi ngithi ukuthi ngithi hhayi ngapha kithi engikhona lapha e-Indiana kuphansi hhayi kuphezulu yilokhu thatha sibili abantu njalo. Kodwa kusobala ukuthi abantu sebeyijayele, abantu sebeyitshanje, sebebuyela emsebenzini yabo kodwa kwenzela ukuthi bangalambi. Ngoba futhi enye into ekhona i-economy, kufanele abantu baphile baziphilise. So yikho abakuzamayo futhi. Eyinye eyiyo into efunwa ngama-Republicans. Zakhumbula futhi labo ama-church abemabandla, yibo abakhankasa kakhulu ukuthi kakubuyela emsebenzini. So ama-Republicans ayiwo alabantu be-church phakathi so abayibasekela futhi uMongameli Trump. So iqiniso lakhona lizo alaziwa muntu siphonguzwa sisizwa ngalabo ukuthi bona bathini
bathi bona kungaba le-Jackson engavimba ukuthi umuntu abanjwe yi-coronavirus umnyaka ungakapheli. Kodwa abanye bathi ingaze ibe khona bazesaba ukuyisebenzisa ngoba uMongameli Trump ungani uyachuchisa ukuthi ibe khona ngesiphangiphangi. Uthini wena ngalokho?
Ya, kuloko nzima lapha endabeni yokuthi ozaqala isiziba ngubani. Ngoba kuyafanele kube lo mqali wesiziba ukuthi sibone ukuthi isiziba lesi esiyivaccine sitshona kungakanani. Njalo silengwenya na ukuthi kuyafiwa kumbe kunjani ngoba lento kayikabi into ecacileyo ukuthi izabe sazanywa izabe lokho into esazanywayo ke sa engakabi lempumela eyaziwayo ecacileyo. So ke ngiyabona abantu bonke bayanqineka ukuthi kungabi yimi engizaqala angithi yabona yikho laba abantu bejayela ukuthi bayeqalisa lezi zinto emazweni anjengayo se-Africa ukwenzela ukuthi bangaze babona kwabakhathaza kwaba engathi kungaze kwaba le ma-casualties kibo. So bajayele ukuthi bayetesta le emazweni anjengakithi kubo-Africa le abangalandaba lokuthi abantu baza kufambe baza kanjani. Kodwa bona impilo yabo bayayiqakathekisa, impilo yabo abafuni ukuthi bayifake engozini kalula kangako njengalokhu abakwenzayo kwabanye abantu. So ke imbele embuzweni wakho ukuthi hayi asikwazi ukuthi kuyoba njani ukuthi kuyoza kuqala isiziba ngoba kule ndawo.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Ohio. Namhlanje esikhangele inhloko zendaba. Abasakhulayo bebandla le-MDC isabambene abedlula amakhulu ayisithupha bahluthune isigodlo sebandla leli iHarvest House izolo ebusuku kuzandla zebandla le-MDCT. Indlovu ziqhubeka zisifa lapho okulondolozwa khona inyamazana zendle eWange National Park. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.